Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare namhlanje umholi weZEC umnumzana uThloyile Slaigwana uthe iCommission yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Slaigwana uchazise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncindiza kukhetho lwalonyaka.
Meli bePhalamende futhi ke esibhedlela eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncindisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe izakupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa ngasikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abazabakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe nabantu abamsekelayo abalitshumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende i-National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kwi-constituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Futhi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini, kukhangelwa ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters roll. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ibandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulula ilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa ku-ZANU-PF, kuyasetshenzwa.
I-ZEC ithi isithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele i-ZANU-PF. I-ZEC ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba uvote ngokuthula. USlaigwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedayela ephalamende laweSenate, abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye lamakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edayela High Court eHarare ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedayela ephalamende bazakusa amaphepha edayela likamantshi. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.